Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yi-Consumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo le-commission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakuphaka abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele abahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zamafoni zama-manager providers bayaqheza ama-tariff willy-nilly, abanye abana roll over data ingazobethengi iyangingaphela iya-expire kayi-roll over asabo abanye of course then roll over angithi ungakhanyela futhi even ungahamba ezibhedlela ngauthi uyalayina khona ngale eze because kophela yi-service abantu abanesabe kuharasa abanye bethitha kuthela ugijimele shibile umnyango lwami engabi uyelayela ngaphezesa uyathola umile elangeni ungene ebhenki uyathola ulayini sikumile ngezindlela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje hlonipha umthengi ayisekho elizweni leli ikulusizo. So angazi ukuthi i-Actplay izadala mahluko bani, maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa angazi, but unless and until kutshintshe i-attitude yabantu baseZimbabwe towards consumer kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi, abantu bahlala bengahlonishi endaweni eziningi kakhulu. Kulusizo okwenzakalayo endaweni lasithenga khona, ama-prize akhwezwa umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayi wotshintshe ngependirand e-South Africa awe ayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu, kodwa udubo yikuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
Kodwa-ke kulo mehluko kwesekisizwe ungaze uwutshaye umthetho ufika elinye imithetho eminingi engalandelwayo nguhulumende, esithi ngesingisi yi-law lessness, awusoze ulandelwe lawona lo. Kanti-ke futhi i-commission le edalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele i-human rights commission, i-electoral commission la wonke ama-commission amanye akhona engaphathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu, kodwa abafanele bawubone ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingakingaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi nxa sekufakwa i-commission labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani, kube sekufakwa abantu abangenani lokuvikela amalungelo abantu, ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Ngangabe uhulumende enguyozafaka labo bantu njengoba umthetho usitho kanjalo, uyabe fanele afaka abantu abalentuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa sokwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawe bandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU PF.
Yokuqakathekile ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abavama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqili bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Kufanele kube lo mthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu abo-also business, ngoba nxa umsika uvulekile nxa wena ungafuni uyathenga iya isitolo into ezijhiphileyo ze-China uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezizento engingathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi ukuhamba kumthetha ndawo besiyazibhikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.